Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 18 kuNtulikazi 2024 ngoKipstube. Endaweni zethu lamhlanje.
Angakanelanga ukuthi sicale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictims. Kufanele ukuthi sicale sikhulume nalabo ababonayo. Ngoba yibo abakufanele labo bathethelele phela. Ngoba yibo abazosale bazwisa abanye abantu ubuhlungu.
Uhulumende uselungiselela ukusungula uhlelo lokukhulumisana loZulu emathebeleni ngombhuqazi wegugurawundi kulabathi kumele kuqale kuthoniswe ababulali.
I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozathi khona i-corruption.
UZulu uthi akujeziswe abenza ubukhohlakalo kungajazi kahulumende njalo kubunjwe uhlangothi oluzimeleyo olubona ngobukhohlakalo. Bathule nzima abakhumuka emsebenzini sebekhulile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha elikhulu leZimbabwe u-Attorney General Virginia Mabhiza uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasungula uhlelo lokuphenya umbhuqazi wegugurawundi kusasa eState House koBulawayo. UNkosikazi Mabhiza uthi kukhangelwe ukuba induna zonke zeMatabeleland zizangena umhlangano lo ohlose ukwethula iziqondiso zokukhulumisana loZulu ngombhuqazwe lo owabulawa abantu abazinkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 ezabelweni lezi lasenkabazwe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Kwabulawa amalunga ezaphu kwakuthiwa asekela abahlamuki. Inkokheli yezaphu yakuphika lokhu ngoba yayisithi kayisekeli abantu laba. Abantu abaningi bayalusola uhlelo lolu besithi kumele uMnangagwa laye ahlolisiswe ngakwenza ngesikhathi sombhuqazwe lo. Uyakuphika ukuthi wayesekela igugurawundi. Ezinye induna okwamanje ziyalusola uhlelo lolu zisithi akumelanga ukuthi kuthoniswe abantu, hathi kumele kuthoniswe ababulali. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uMathema.
Umsebenzi wonkosikazi ukuphika ibhajethi, ibhajethi yiyo owafana ngalo ukuthi imali yimpi, njalo lokuthi bona babebhatheke ngalo umsebenzi, i-14 members ye-panel zanangena zithola malini. Kufanele kube clear kumbe kube ye-clarity khonapho. Nokuthi izimota zihamba njani indawo zezimota, ngoba izimota zazimpula ngezinye zezinto ezigalaphekileyo nxa kusenziwa lo msebenzi.
Ye, nxa sikhangela njalo lake lakhonona ukuthi kambe kuyaqala njani labantu abawonayo bolabo vele kungaziwa ukuthi bangaphi, kambe sele siye ebantwini kuphela liphonga ukuthi folokohlo libabuzabuza ukuthi sele baphula inhliziyo njalo. Akunjalo baba Mathema.
Kulabantu abonwayo nabonayo, kufanele ukuthi bona ababonayo bavele sibe kwazi ukuthi ngobani. Batho labo ukuthi baloxolo oluthile ngendaba leyo, but akukaveli lutho wabonayo ukuthi bona bazainterviewa nini, ngoba labo baqakathekile kulolu hlelo. Anti ma uthonisa kumbe usenza udaba okakhulu nxa usikoti njengathi induna, anti singawumade sethweni la kuyadingekala ukuthi uze oldisize ukuthi leyisaidisi zeza kuphi, leyisizeza kuphi, ukuthi usenza-ke i-logical conclusion ona i-particular matter. But lapha kasikazwa ukuthi bona bazaba nethuba kumbe kuzaba ne-chance ezathi yona kumbe ku-interviewa ama-victims bese size ukuthi bona laba abakwenzayo ngobani njalo bakwenzelani, ngoba khonokho yikho okuqakathekileyo okusebengikhalele ukuthi ngazele zizizazeka. Angikhangelelanga ukuthi sicale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictims. Kufanele ukuthi sicale sikhulume nalaba abonayo, ngoba yibo abakufanele labo bathethelele phela, ngoba yibo abazosale bazwisa abanye abantu ubuhlungu.
Ye, kodwa lingaba njengamandla ukuthi hayi ngenani ebantwini kuphela, zalitshele okunye phambili lizakwenzani ngakhonokho.
Yilokuluhlupho andambona ukuthi kuzaba lo muntu ozakwenelisa ukukurizisa. Asangathunzeza okunye ninamalani sizakuzwa ebantwini. Ngabantu-ke la mandla labo, ngoba thina nti simele abantu, thina siyindima ezimele abantu, njengo sizezwa ngabantu kasimanga lohulumente. Ngoba thina nti sivele sivele ebantwini, asivele kuhulumente. So kufanele kubonakale ukuthi silalela abantu ukuthi bathini, ngathi siyaliva abantu bangathi hhayi nake sifisa ukuthi ngalo wakwenzayo wakuyazi isikolisa kumbe sikhulume naye kuyenza kuno kwamanye alesitile kuno
le yinduna uMathema obexoxa le-Studio 7 eseGwanda eMatoyeleni South. Abantu bathi kumele kubotshwe abaphathi intambo bakarhulumente labanye babo kuthiwa batshontsha imali yelizwe okumangalisayo. Bathi kuyethusa okusanda kuvezwa ngu-Auditor General uNkosikazi Ria Kajinga othi kule nhlangothi zikarhulumente ezigoqela olubona ngokwethulwa kwemibiko, olwezokulima, olwezemithetho lezinye ezaqambula izigidi lezigidi zamadola eMelika abayithola kuhlangothi lwezemali olukhokhelwa ngumnumzana Mthuli Ncube. Kubikwa ukuba uhlangothi olubona ngezokwethulwa kwemibiko kwakumele luthenge izimota kodwa imali eningi yanyamalala. Lokhu kwenzakala njalo lakuhlangothi lwezemithetho okuleziphathamandla ezatshayela esikhewini isigidi samadola eMelika kwakumele zisetshenziswe ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphathi intambo bakarhulumente. Ngokubandla lezanu PF umnumzana Philip Gawule uthi kuyayangisa ukwenzakala kurhulumente.
Liqiniso alikhulumayo Auditor General. Ngiyakhumbula uMthuli ekhuluma ngelinye ilanga sekwenye imeeting elubhame u-Finance Minister esithi ethi yena nxa evala ngapha amatsotsi ayabhoboza ngapha ukuthi kuvuza evale ngapha esinye isikhala amatsotsi abhoboza ngale. I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozakhi khona i-corruption. Bona abesithi kabaqede i-corruption yibo abafuwela i-corruption. Uhulumende umele eqala alungisise izakhi, izakhi kube leyinye into engasiyo zakhi eza kuma laphana ibe yiyo engalwisa ukuqeda i-corruption ngoba izakhi iyehlulekile.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance othi inhlanzi iqala ukubola ekhanda.
Okungenziwa vele okulula yikuthi uhulumende akhitshwe. Akasenelisi ukuzigezisa lo uhulumende ukuthi azilungise. Uzithandele ngewulu nxa uyawubona inkukhu ebiqhwanda yazigoqela ngewulu. Laye lo bengafuna ukuphuma angeke enelisi ukuphuma. Angeke nelise ubanjwe inofi ubotshwe yiyo yonke into ongayiqamba. Okungasiza ukuthi aphume uhulumende yalo kodwa uhlupho uchiye futhi ebangcolisile abantu kakhulu balaba bempumalanga vele abaqala ngaye bebenefita kukhona abakuzuzayo. I-corruption ye 44 years ukuthi uyilungise lokho kuhleli bona laba abantu vele abaka 1980 angeke kulungiseke. Kufuna nje uZulu weZimbabwe asukume amanyani ukuthi uhulumende ndiloka simkhiphe kungabi khona omvotela.
Umnumzana Ephidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswe yi-National Consumer Rights Association uphelelwe ngokuchaphazwa kwemali kahulumende.
Kuyadingeka ukuthi sithathe le reporting ngendlela eserious, siyithathe hayi ngendlela esike sathatha amanye la adlulileyo. Kuthathwa amanyathelo okuvimbela lokhu ukuthi kungabuyi kwenzakale futhi, ngoba asisoze lafa lavuka leli lizwe lanotha nxa siyekela abantu abalutshwane batshontshela abantu kanti ilizwe lithwele nzima kangaka ubuya ngabo ugcwele yonke indawo.
Abakukhomishini ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission bayalile ukukhuluma ngodaba lolu besithi basaxoxisana ngalo. Abantu abaningi asebekhulile asebasuka emisebenzini etshiyeneyo bathwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla, impahla yokugqoka lokunye okufuneka nsuku zonke. Iningi labo seliphila ngokucela imali, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe kusukela ngomnyaka 2008 wadala uhlupho olumangalisayo kwabasuka emsebenzini sebesiyaphumula. Iningi labo kalitholi amapentsheni kuthi njalo abazuza leyo mali baphiwa engenela ukuthenga ukudla lokunye. Abadala bathi izithukuthuku zenja ziphelela eboyeni. Kulabanye njalo abalahlekelwa yimisebenzi. Omunye wabokwisimo lesi unkosikazi Trifin Mposa owaphelelwa ngumsebenzi eNational Rollers of Zimbabwe owathenzwa imali yepension kodwa kwaphelela emoyeni.
Ngize ngithi 60 akulalutho ebengiluthola in between. When I turned 60 ngaya kubo ngabatshela ukuthi sengithene 60 sengiphiwa kathesi i-40 a month. Ngingakuyo uphethe iphaketi lesawuto
Umnumzana Stephen Moyo oneminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 wasebenza kweminyaka eminingi e-railways wagunyulwa ngemva kwengozi yesitimela eyamshiya sekhubazekile. Uthi uphila nzima.
Abanye bahola kathesi i-medical pension, mina ngiholi. Abantu abami kabazuzi umsebenzi. Umfana okade bemngenisile babuya bamkhipha into emangalisayo.
Omunye wathatha umhlalaphansi wokugunyula e-railways umnumzana Norman Silobe uthi baqanjelwa amanga ukuthi bazaphiwa imali yabo yili kampani.
Siretrenchiwe saphiwa ilokhu abathi yi-130 leya. Ngithe sengifike ku-6 ngayabakhumbuza. Bagcina besithe wena imali yakho sewathatha yonke.
Ukhulu uMusa Santungwana laye wasebenza kololiwe kodwa yena uthi lanxa imali ayitholayo empentsheni incane uyabonga ukuthi uyancengisa.
Iziki wasinika 30 ziki. Iyusa kathi sikhona ithiwi sengu-$80.
Wabona ngezokubhadala kwempentsheni i-NRZ yokupension fund umnumzana Morgan Nyathi uyavuma ukuthi imali incane abayibhadalayo epentsheni.
Hayi udubo lolu siyalazi sibiniasibuyane ezokuthi ama-pensioners ethu bakhona abakhona imali ezincane. Beginning this July ifund yethu izakhweza imali yama-pensioners.
Umnumzana Mika Moyo oneminyaka yokuzalwa edlula kancane ngamathumi asishiyagalombili 83 uthi wasebenza kumakampani ambalwa azimeleyo waze wayaphumula uthi katholi ipentsheni.
Ngithola nalo imali engayizuza kuphela ngisebenza e-National Food ngisethi yusa ngamabhondi.
Ugogo uRegina Ngwenya ohlala eKhezi ngumfelokazi oneminyaka yokuzalwa ngu-82 umkakhe wayesebenza-ke kukhansila kobulawayo engakathoni ugada amabhasi inyanga zonke esiyadinga ipentsheni umkakhe efika i-US$20 e-NASA.
Bayizobona kufanele ukuthi bangise kwangizabuzane ngingazi lutho. Ngakati ibhasi $5. Angivele ngithenge lapha ngabe ke kuthiwa kulagada. So ngaze ngaye eKhezi ngalungisa ekhezi lakho ngaphanya lawo kungahambi.
Ukholo wasefasinyoni oleminyaka elingana lekagogo uMangwenya uthi kakwazi ukuba kumele athole malini e-NASA.
Siyathelela izindlu imali yasoda kathe singikhuluma so isiyotini lokuzimalelo ye-rent amabhondi bathi bona alingana lelo fuza le-US$. Awuyasiqhuba yasiquba kona sesisuma 8 khonapho yehla ivalu loku iseshi ayisalingane lokuza le-US$.
Obona ngokuxhumana lokukhipha imbiko kuhlangothi olubhadala impentsheni kaZulu olwe-National Social Security Authority umnumzana Msizi Ndebele uchaza kabanzi ukuthi ngabanjani kumele bahole imali ye-NASA.
Kusukisela ngo-October 1994 lapho i-NASA yaqalisa khona kusiza ngapho ngabasebenza kumakhampani azimeleyo lawo ku-private sector. Then nxa kuyukuthi waye kuhulumende sikhangelele ukuthi ebe wayesemsebenzini ngo-June 2002 ngoba yikho lapho kwaqalisa khona i-NASA kuhulumende ukubanjwa kwe-NASA. Yikho lapho kwangena khona izisebenzi zikahulumende ku-NASA. So yiwo amalunga e-NASA lawo esiwakhangeleleyo.
UNdebele uyaphambili echaza ngemali yempentsheni.
Ukuthi uhola malini lakho ngokunye okulethwa tubhuku ukuthi sibone ukuthi sikubhadala njani. Okuhleke yilokho uhulumende ufake i-minimum pension engabhadalwa yi-NASA ukuthi lanxa singakhakuletha kungawela ngaphansi kwale inamba leyo, hhayi kutsho ukuthi siyaphunga ukuphakamisa sekujikele ku-minimum pension yethu. Khangela ukuthi umuntu yena lo wayesebenza wasebenza wabanjelwa imali ye-NASA okwesikhathi eside kangakanani.
Ugatsha olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social services lwalile ukhuluma le-Studio 7 sithi-ke Studio 7 ngayikhulume le-NASA. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wakuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
wezemampandleni umdeni wakwaThalala uthakazelela ukuvuselelwa kobuduna babo eMawaza esabeleni seMathelini South. Ubika u-Alfred Ncube.
Bekugcwele abantu emzini wakwaKhwathalala ngolwesine lapho uZulu abezobona induna entsha igcotshwa. Umnumzana Royal Nare oneminyaka yokuzalwa ngamathumi ayisithupha lasithupha nguye oseyinduna uKhwathalala. Abelungu besula ubukhosi bukaKhwathalala ngomnyaka ka-1951 kwasala kubuza induna uMathe. Umnumzana Marshall Dube umzukulu wesikhosini uthi sesiside isikhathi belindele lolu suku.
Sifeze owakuvile kwaqaliswa ngokhokho bethu engxenye ubuntu bethu sesiza bulonda ngendlela eyiyo.
umkhokheli wezinduna kudalela Chiefs Council induna umtshana Khumalo ukhuthaze ukhwatalala ukuthi ahlalisane kuhle loZulu njalo ahloniphe umongameli welizwe.
Ngasi lesolo enyethile silendawo zethu esikhulumela kizo, singathi njoba sikhona phalamhla bese sihamba sikhaya njalo umuntu owasikhethayo. Kadanti umuntu okukhethileyo lelungelo lokususa futhi nxa ungasamhloniphi.
Umphathintambo obona ngezabelo uMnumzana Daniel Garwe uthi ukugcotshwa kwaRhwadalala kugcwalisa izifuso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokulondoloza imbali lamasiko kuleli.
Zuwara nhasi izwa guru makorokoto kuna mambo vedu vachangoburwa.
Sinjenje sibuthana lapha sigcwalisa izimbiko zikamongameli uMnangagwa othe engena ukuba ngumongameli wathembisa ukuthi ubukhosi bethu bomdabu oba sobuchithiwe ngabahuquluzi uza kubuyibuyisela.
Induna uMbiko Masuku ikhuthaze uRhwadalala lesigaba sakhe ukuthi basebenze ndawonye.
Bakhokheleke baba laba bantu, bakhokhele kuhle lani, vumani ukukhokhelwa, likhokheleke ukuze impilo ibe lula. Kungani ngisitsho njalo? Ngoba inkosi yinkosi ngabantu.
Unkosikazi Mamoreng Maharaswa odabuka eFree State kwele South Africa ngomunye oze kulomkhosi.
Simotsotso ho ba mona miri sisiseven four e tlang ho khosi ya rona Morena Khwadalala. Sibopa ke le bontshe seboyena, seboyena e bitswa pelo ya Morena.
Kusenjalo urhulumente usesungule indawo yokulwisana lesomiso sikhona ngemva kokuvulwa ngokusemthethweni indawo yeGaranyemba Ward Drought Mitigation Center elesivande kanye lendawo zokudlela lezamanzi ezifuyo. Evula ngokusemthethweni lindawo umsekeli kamongameli uMnumzana Thembo Mohadi uthe ukusungulwa kwalendawo kuzahlenga izifuyo eziningi esezihlaselwe indlala. Umphathintambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka layo obekulumkhosi uthi inkomo esifika phose izigidi ezintathu 2.5 million zilakho ukubulawa indlala elizweni lonke jikelele lonyaka ngenxa yesomiso esikhulu esephehlwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikoRhwadalala eMawaza ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umphathintambo wezomvikela uMnumzana Lloyd Austin uqhube umhlangano lomphathintambo wezomvikela e-Israel uMnumzana Yoav Gallant bezama ukuphendla indlela yokuletha ukuthula e-Middle East. Udaba olukhokhelayo ngolwe-Iran okubikwa luletha okungahlaliseki okugoqela ukusekela abalwa bedlulisa amalawulo ama-terrorist awe-Hezbollah e-Lebanon. Ngikhathazekile kakhulu ngokwanda kokuhlasela kwe-Hezbollah e-Lebanon isebenzisa ama-missile e-Israel, kutsho uMnumzana Austin. Ukuhlasela ngama-missile kwe-Hezbollah kubangela ukudubeka kwezinye njalo ezizalwane ze-Israel ezidlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezingasela mizi kanye lenkulungwane zezizalwane ze-Lebanon esezilahlekelwe yimizi. Ukuhlasela kwe-Hezbollah kulakho ukubangela impi phakathi kwabantu bele-Israel le-Lebanon okuyimpi abangayifuniyo njalo impi le ilakho ukuba ingozi kuzizalwane zase-Israel lase-Lebanon. Wengezelele njalo esithi ukukhulumisana yikho kodwa okungaletha ukuthula phakathi kwele-Israel le-Lebanon. I-Hezbollah ithi ihlasela ele-Israel ngenxa yempi eseGaza okungesinye isizathu sokuthi kube lesivumelano sokukhumisana umlotha kulandelwa umbono we-Israel owavunywa ngumongameli Joe Biden kanye lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations. Kodwa iHamas ayikavumelani lalo mbono. Ukwehluleka kweHamas ukuvuma umbono lo kwenza izizalwane ze-Palestine le-Israel ziqhubeke zidubeka. I-Israel kusikhatshana esedlule iqhube uhlelo lokuhlenga abathunjwa yiHamas abane eGaza njalo asoze siphumule kuze kukhululwe abathunjiweyo bonke abagoqela izizalwane zeMelika. Umnumzana Austin uthe laloba iIsrael isilwa lesitha esilochuku kumele iqhubeke ivikela izizalwane zelePalestine eseGaza njalo yengeze usizo olungena eGaza. EleMelika lizasebenza njalo leleIsrael lelePalestine ukwengeza ukuvikeleka kwesigaba seWest Bank njalo liletha ukuhlaliseka eGaza ngokuqoqa okuza kwenziwa ngemva kwempi kanye lokubunjwa kwamazwe amabili alozibuse. Izizalwane zeleIsrael kanye lezePalestine zonke zilelungelo lenkululeko lokuvikeleka njalo sisiya phambili ubudlelwano bethu bezomvikela leleIsrael buzaqina. EleMelika lizaqathekisa ukuvikelwa kwempilo kaZulu eMiddle East njalo lizamisa ukumemetheka kodlekela kuleso sigaba.
Le yimibono kahulumende weMelika wathi ke ngike nginike ithuba okwamanje untukamelikomo. Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngeviki ephelileyo besiselupane lapho okulomfundisi owetheswa icala lokudlwengula umntwanyana okugrade 6. Namhlanje siseHarare lapho okulomunye njalo umfundisi omiswe emthethwandaba kamantshi namuhla uMazibaba Gift Moshonga esetheswa icala lokudlwengula abesifazana ababili ababehambe kuye besiyadinga imithandazo. Amacala okudlwengulwa kwabesifazana akhanya esanda elizweni. Kambe kwenzakalani kahle kahle? Sixoxa lomnumzana Albert Mazula, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residence Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga mnumzana Nkomo. Lami ngiyathaba ukuba kulolu hlelo.
Ungathini ngalolu daba?
Kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu onjengomfundisi loma umprofita esenza izinto ezinjalo. Kukanti ke uZulu uyabe khangelele ukuthi yibo abantu abazi iBhayibheli, yibo abantu okumele ukuthi bafundise abantu ngokungenzi izinto ezingalunganga abathi yisono. Manje nxa esenguye osesona kuyadanisa kakhulu.
Abesilisa ungathi balomlandu bani abangawudlala lapha ukuze bavikele amakhosikazi abo?
Into eqakathekileyo engenziwa ikuthi obaba abanengi sibona bengayi ensontweni. Kodwa ubaba angaya ensontweni njalo bakhethe insonto engathi yileyana engelabumenemene, ngibona kungathi kunganceda. Yiko ngikhuthaza obaba ukuthi kabaye ensontweni njalo bangene insonto inye labo mama. Ngokwesikhathi siyabona ukuthi ubaba uya kweyakhe isonto, mama aye kweyakhe isonto. Lokho kuba ingozi kakhulu ngoba ama profita labanye abafundisi bathatha iadvantage yalokho. Ngoba nxa bebona umama esiza eyedwa bahle babone ukuthi layo umendo wakhona kakula kubambana loma iunity endlini.
Baningi abantu abadlwengulwayo elizweni, kungaba kubangelwa yini lokho?
Okwakuqala ngokuma kwe-economy yelizwe abantu baba le stress, i-stress ibenzele abantu babe le frustration, le anger. Yikho ke i-frustration liyana noma i-anger liyana yenza ukuthi obaba bayiqedele kubantu abawika. Okwesibili kulemithi esithengiswa ivela phandle obaba abayinathayo loma kumbe ngamaphilisi abaginyayo enza ukuthi umhlana ucine. Khonokuyana ke kuyingozi kakhulu ngoba kwenza ukuthi uphango lwabo lokufuna omama lube phezulu kakhulu, babe sebecina bedlwengula abantu abangomama.
Ukhuluma ngomvunsa nkunzi lapha.
Yebo, ngumvusa nkunzi mnumzana. Kudala abantu babesenza okuthiwa yimbiza, okwakulungiswa yinyanga. Kodwa okwakhathesi sibona minengi imithi ekhona, eminye ngeyezihlahla zegangeni, eminye ngeyenziswa wayo, silento ezinjengabo Congo dust lokunye okunenginengi. Njalo ungakhangela ku social media kulabantu abanengi abachoyo ukuthi obaba nqabele udubo kuzocansini wozani ngililungise ngile mithi enje beyikamba ngamabizo.
Itholakala ngapi limithi?
Imithi le angikwazi emafamasi ukuthi ikhona, kodwa eminengi itholakala ezitaladeni. Ungakhangela amanye ama social media group, uyabona umuntu efaka ukuthi oyabe elodubo kumbe induku yakhe incinyane loma kayiqinanga ngithintani, afake inombolo zakhe, utsho induku eziningi eziqondane ikakhulu lezocansi, kuthinta omama labo baba, kodwa ikakhulu kubo baba.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Besixoxa lomgcini sihlalo weHarare Residence Trust, umnumzana Albert Mazula, ngodaba lokudlwengulwa kwabesifazana. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Sawakho uNtungamile Nkomo, ungadina lokusasa kuhlelo abaculi bethu liviki. Sihamba lomculi kaMaskandi odabuka eJolojo, umkhando ozikhandayo ophethe isingi yakhe asanda kuyedula ehaya intatheli ezindaba yethu uNtukameli Gomo lomsakazi weStudio 7 ngokuthuthukisa abaculi.
Sanibonani sizwe esimnyama. Isinqumo esangenza ukuthi ngiculele ingoma ngiculela umthakazi wethu uNtungamile Nkomo kungoba umuntu uma engabe enze kahle kubalulekile ukuthi simnqomeni esaphila ngemsebenzi yakhe, ngoba ngakuthatha ngakubheka ngabona ukuthi akekho umuntu oseke wakwenza lokungaphambilini, ngoba mina ngikholela ukutheni ngizenzele into engakazenzwa omunye umuntu. So ngathatha isinqumo sokuthi angicule ngibonge, ngoba abaculi abaningi sidumile kakhulu, siyaziwa ngenxa yakhe. Esikhathini esiningi sinokuthi nje masidlaliwe emoyeni, sinokuthi siyathintwa ngapha nangapha abantu bebonga. So kungakho ngathatha isinqumo sokuthi ngibongele nabanye futhi abaculi mhlawumbe abangayenelisanga ukuthi bebonge ngengoma. Siyohlezi simhlonipha umhlonisho wethu iStudio 7, siyaziqhenya ngaso, sithi phambili niyibambe njalo. Siyabonga.
Suka matota we mkando azi ya bonga sizo ya magiti.
Aiwe ukule nyalo sina siya bonga nkomo siya bonga nkomo siya bonga nkomo.
siyawakhulike umkhandlu osiqondayo uhlabela-ke lapho uyakuchula ngontukamela inkomo singathina lokusasa abafowethu kunapho kuzomculo sibonga nontukamela inkomo kojani ukuthi asiphekele okuningi lapha ngezomculo hhayi-ke isikhathi asisavumi namhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo
ukhipha
Sdube
lilale
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe.